iningi labakhulumela Studio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni leMDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo lezabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla leMDCT zifunde ubukhokhela ubuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungonkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena, wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile, uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Kanisa Sinkala uthi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla leZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni leMDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo oyemele i-nationalism, of which ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana nenhlabathi. And okumanje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyathaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uliNdebele, kumele uyathaywa kuzothiwa dissident kuyela kini, exotshwa eMtare elizweni laseZimbabwe kuthe kabuyele kibo, ikibo sokukuphi.
Umgcinisihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kweleMelika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikuzwa ukuthi ukukhula kwezombangazwe asikubone eZimbabwe njengezaphu. Sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku betshaya nabodwa bebizana ngemhlobo bebizana ngama-distant amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye-ke bathi kwethusa ukuthi ibandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunqoba ekhethweni luka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi iinkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asibuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubuciwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla leMDCT lifuna ukuthula kalifunde hathi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana isifundo esasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakahla, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi-ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokhrasi. Kathi kalila khona constitution na ukuthi ma ucakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besiNdebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni leMDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba bebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kupe nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abe iswale laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba isihlanganiso ezinkulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.